mina ngangikhangele kumbe ngithi ngibona ngelihlo lelizwi likankulunkulu, ngibona langelihlo elomhlaba nje engingathi yi-humanis intileyana sayilunganga ephakathi kwama-Israyeli labantu beGaza amaPalestina. Why thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esithambanweni wafela abantu bonke? Yebo, ama-Israyeli baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela both amaJuda nani namaPalestina.
Pho, kungenziwa njani ke lapho mfundisi?
So okufanele ukwenzakale ngaphana yikuthi abantu bahlalisane phansi bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. Israyeli nomPalestina bonke bayafanana. Thina masikhangele intiliyane yase-Israyeli iya bonke abantu nabana abaqakathekile, akukho okuqakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke bafelwa nguKristu Jesu esiphambaneni, bonke bengaphenduka bakholwe uNkulunkulu ukuthi uKristu Jesu uNkulunkulu uyabathethelela izono, bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israyeli aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israyeli bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina nangabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and i-United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Abantu ukufa kwabantu nje lepho kubulawa njengempukane akulunganga. AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israyeli bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israyeli kathesi sebe-wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama, nabantu abangasomasotsha abangayisiwo ama-Hamas.